VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlaka 9 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa avimba izihlobo labangane baka Itai Dzamara emkhosini wokunanza ilanga athunjwa ngalo kuminyaka emine edluleyo.
Lukupamba lepadu, msakunduka nezikwe zinobuda manye zipepa. We are going to our Congress takabata na hapana, atidi muna norowa munu, atidi muna notuka munu, andeita kanyarara, voti yako munu.
Isigaba seManicaland kubandla leMDC sithi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhethwe ukukhokhela leli bandla emhlanganweni weCongress. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshela abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre lamhlanje ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe ukuqutshwa komkhosi obumele wenziwe ngabemuli labangane baka Itai Dzamara oyenelise iminyaka emine engaziwa ukuthi ungaphi njalo lokuthi usaphila na. Wo Itai Dzamara 4th commemorations obumele wenzelwe lamuhla endaweni yokuzilibazisa eAfrica Unity Square. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara owayekhokhela inhlanganiso eyaziwa ngelokuthi Occupy Africa Unity Square wanyamala ngomhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015. Lapho athathwa khona ngabacatshangelwa ukuba ngabasebenza ensitha kuhlangothi lwabakubutho lapho egela inwele elokitshini leGlenview. UDzamara wayekhokhela umkhankaso owawukhankasela ukususwa kukalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU PF ngaleso sikhathi esithi ngoba base behlulekile ukubusa leli lizwe. Akusabanga njalo ngoba abangane bakaItai Dzamara abasebenza laye ngaphansi kwenhlanganiso ye-OAUS kanye labemuli bengasalitholiswanga lelo thuba ngoba kugcwele amapholisa ebenyakazela e-Africa Unity Square esalisa abantu ukuhlala loba ukuquma kuleyo ndawo kungekho sizathu abekade besinikeza. Kesizwe omunye wabasebenzisana lo Itai Dzamara ngaphansi kwe-OAUS umnumzana Charles Nyoni elandisa ngokubenze behluleka ukuqhuba umkhosi walamhla.
Silungise amamaski alungiswe yingumfanekiso wobuso bakhe ukuthi siwugqoke lathi sibe sesithi lathi singakuyithayi ngoba kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi kulelizwe lalapha laseZimbabwe umuntu kakho sefi ngoba mina nawe sonke singakuyithayi uyakhona ukuthunjwa njengasiphi isikhathi ungakhanyelelanga. So sesifika kulapha nje ngasephaki safica singena sasesibona kubuya amapholisa eright ngokuningi wawo bexotsha abantu ngasephaki besithi namhla ephaki akuvunyelwa ukuthi kube labantu. So kusukisela ekuseni from 9:30 ekuseni up until lakathesi balokhu bexotsha abantu ephaki besithi abafuni bantu.
Atshone zulazula phakathi kwale ndawo amapholisa abekade ehlomile ngenduku esalela yiloba ngubani uqumakiyo. Unyoni akuchaze njengokwephula ilungelo loluntu.
Abanye abantu abajayele ukungena ngaphakathi kwasephakhi besikhrosela nje kade bephomba utshaywa njalo bephomba uxotshwa nje besethusilwa bengakwazi ukuthi kwenzakalayo. Lokhu kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kazimiselanga nje ukuthi aye phambili ngendaba eyokulungisa udaba lukaItai njalo ukuthi bedingakale kutholakale ukuthi kuyinokwenzakalayo. Lokho kokuqamba amanga esithi yena uzimisele ukuthi iZimbabwe i-open for business inkulumo nje uphela ayithoyo, kodwa nxa sesiya kuground kuyabe sekukhanya ukuthi yena ukhuluma esiya esandleni sasenxele kodwa angaphasi isandleni sokudla esenza okunye okuthiyeni lalokho nje. Yinto eyenzakaleyo ngelanga leli la 9 March sikhumbula uItai Dzamara.
Batshone belindile abangane bakaItai kunye lezihlobo ukuthi engxenye bengalitholiswa ithuba lokuba benze lokho kade befuna ukwenza ukukhumbula omunye wabo kodwa kwehlula njengoba amapholisa lawo abelokhu ekhona ilanga lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumemvisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Elias Mudzuri bahozwe ngabasekeli bebandla leli lamhlanje emhlanganweni werali owenzelwe edolobheni leMtare. Kodwa yena uchamisa ukhuze abasekeli bakhe esithi bengaxokozeli kodwa baphe bonke abafuna ukuncintisa ithuba. Kesizwe amazwi kachamisa.
Todaru nyararo, todarudo. Mwari awasumuzi wanu patina rudo. Itakasiana ne zanu kutine jabo poto isu siru nyara. Zanu ne dakawa heke no chiprenda ne chipenga waruku ne zanu. Our party cannot afford to be disunited. Todaku patana zakanaka, ayu wamza bunduka. Mamu hajite hee kuna wano kona kuzozi pati nobuda kongresi eja wiki. Haa, leze wano zizima. Kuti pati nde enyu. Isu takango bata cheti. Marize bora ndi imi. Andiswe.
Lao ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ekhuluma emhlanganweni we-rally kade usedolobheni leMtare. Direct from Washington. The Voice of America, Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje utshele abantu kade bebuthene emathuneni e-Heroes Acre ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Emilio Mnemo obhubhe kuyona le iviki waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Umnangagwa uthe ilizwe lisendleleni yokuphumelela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnangagwa.
My God, with all people who are let us change the values he has and the right we work for. Let us remain vigilant and alert, continuously uphold peace and respect national interests in whatever we do. We want to come and stability so that our nation can gain on what national economic can do, recovery and growth for the benefits of our people. I am aware that the remaining expectation the American government has new sanctions against us. We call for the judicial removal of the illegal, spiteful, and completely unjustified sanctions on our country, which continue to violate the best human rights of our people.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi abesifazane emhlabeni jikelele bethakazelela usuku lwe-International Women's Day, abesifazane beZimbabwe bathi indlela okusaqhutshwa ngayo ezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe ziqhubeka zisenza kube nzima ukuthi abesifazane bathole amathuba afana lawabesilisa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uthando lwemvelo lolweqiniso ngolukamama, ukubekezela okuqotho okutholakala kumama, isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala kwabomama. Omama ngamaqhawekazi angempela, impilo yomuntu iqala iyephelela kumama. Uma ngingakukhuluma ngalokho ngiyakube ngisengalezimithiyo. Sihamba sikunyayela nje kungenxa yabomama, siyazigqaja ngani bomama, siyaziqhenya ngani bomama, siyalibonga bomama bethu, bomama bethu siyabonga.
Le imbongi yeZimbabwe Obedi Dube ehaya lokuhalalisela omama ngelanga labo leli elinanzwa emhlabeni jikelele. Lilanga njalo linanzwa ngomama beZimbabwe abasendaweni ezijeneyo. Iningi labeZimbabwe lithi bayathokoza ngesihloko salonyaka esithi Balance for Better ngoba sikhuthaza ukulingana kwamathuba okuyinto engekho itshola kancane kwezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Smathutu uthi bakhathazeke kakhulu njengabomama ukuthi ma kukhangelwa iningi labakhokhela ingatsha zikahulumende zokuthuthukisa ezomnotho ngobaba. Kati-ke uthi labakhokhela amabhizimusi amakhulu iningi labo ngabesilisa okudala imibuzo yokuthi kambe kungabe omama kabenelisi ukwenza lokho na.
Sibukelwa phansi ngabesilisa siphinde sibukelane phansi sodwa. Umuntu nxa engaba elomsebenzi ake sithi ufuna ukubazelwa ulutho kusuka kube lulu ukuthi akhethe ikhampani ebazayo ekhokhelwa ngowesilisa ngenxa yokuthi umsebenzi wokubaza wenziwa ngumuntu wesilisa. Whatever okungenziwa ngabantu besilisa kwezamabhizinisi labesifazana bayakwazi ukukwenza lokho futhi mhlawumbe kangcono kulabantu besilisa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye weZimbabwe njalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Mercy Mvundla. Umamvundla uthi indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho yileya eyakudala eyokuthi obaba yibo abasebenza ngamahloka lemikhonto omama kuthiwe babaphekela emkulwini.
Umuntu ongumama ayibhilivu lamandla kakhulu waphiwa inhliziyo ende, inhliziyo yokubekezela.
Abaningi basola amabandla ezombusazwe eZimbabwe besithi ungakhangela kwamakhulu izihlalo eziphezulu zonke ziphedwe ngabesilisa. Bakhala njalo ngokuthi akekho kulezi nkokheli olesibindi sokuqala umkhankaso wokuthi eZimbabwe kube kuzanywe umongameli wesifazane njengoba sekusobala ukuthi abesilisa sebehlulekile. Umlobi weZimbabwe unkosazana Olivia Makhwaya Sibanda uthi kufanele ilizwe lonke lisukume lilwisane lomkhuba okuncindezelwa kwabomama.
Kasingeniswe kuzinhlelo zonke ngithwele kubeni ngabomongameli belizwe.
Abanye bathi esikhathini esinenge xa besifazane bedinga ukuthuthukisa kudingeka baze babelane ucansi lowesilisa ukuze bafinyelele ezikhundleni eziphezulu. Le yinto embongo Obedi Dube ayiphikisayo esithi omama kufanele baphathwe njengamaqanda. Ngelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Omama balezibindi, omama bazimisele, omama zimbokodo, omama ngamasotsha, omama ngamaqhawuqobolwayo. Ngilamandla bengizakuthi lonke omama lingavaliye ngcwatshe Heroes Acre. Angiliboni iqhawe emhlabeni ledlula umama mina. Nkosi babuso omama bethu abakhona labo mama bakusasa. Ubaphi ukuhlakanipha okwedlula obobaba. Ubapha amandla okuzivela baphephe ekudlengulweni lasekuhlukunyezweni. Banikeze isithunzi bahlonitshwe njengabo bonke abantu emhlabeni. Ubanikeze imfuno zabo zonke abazicela kuwe Nkosi. Abathengisa imizimba besondla abantwana ungababeli icala Nkosi. Qalekiswa baba ababanika abantwana bababalekele. Omama abakhupha izisu belahle ngobaba bathethelele Nkosi. Amacala abo wagaxe phezu kwababa khulelisayo bababalekela. Nkosi qalekisa abahlukumeza labadlengula omama. Nkosi qalekisa abantwana abalahlonitshwe.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu sikudaba lwabesifazane. Omama bemaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avule inkamba zamapholisa ezigabeni ukuze kube lula ukuthi babike emapholiseni lapho bethe bahlukuluzwa. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala emthabezi. Lokho kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele-International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngethi one stop kusho ukuthi 15 days usuka lapho umama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengise ilihlo lakho. Uhambe le ndlela iyakhanya uhambe amehlo etshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini sela nje khona eduze lathi. Kube lo mthetho, kube nengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngabe ndimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama singazithwala sokuthi isikhathi sokubana mbelethi engxenye ngingabelethi kuhle sokufanele ngihanjiswe egwanda uthi izimota zize zibuye khonapha kuba nzima khanele emgwaqweni njalo imigwaqo thishili lamagodi lani lani lakho konke sesoke uhulumende akasizweli xa usehlulisa asifakele itarasifa asigredele nje kubuye kucace ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane utsho unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathela. Ngiyafika ngizebelele. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Angisoze nganatha amaphilisi uma kulamanzi. Futhi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe, futhi wonke umuntu ulelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserva kanti asibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalele ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sewumbiko obususabalele ebulenjini lwe-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehlise ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo wale komiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka kade bekhuluma ngayo ngekuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela xa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili kodwa iningi emaphandleni bezeliphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude ukuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years ulawaphi amatheba aqinileyo ulawaphi amathambo aqinileyo. Siyaxolisa uhulumende emhlabeni umhlaba ungafi umhlaba ungabhubhi ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazasele ezibhedlela bebelethi kodwa siyancenga siyaxolisa thina njengesizwe sethu thina abantu siyesaba siyamangala ukuthi kulo mntwana ole 12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lonkosikazi Thandiwe Sibanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kulokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS ngoba nalo mntwana uzakhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni ayisoze 5 years 2020 abula ezsebesiyisee izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye labogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngise-Wilonke Stezi, ng-Albert Nube. Siyabonga Albert Ncube. Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa
lentatheli zindaba umnumzana Kholwani Nyathi. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mntase.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona ungani lokhu okwenzwe libandla lezana PF ukuthi iqatshe inkampani yakwele Melika ukuthi izame ukulungisisa isimo sayo lokho okuthiwa yi-PR ngesilungu. Ubona ngani kuyasebenza yini?
Kanti siqalise ngokuthi le nguhulumende isizani PF eyenze isinqumo sokuthi isebenze le company le America ukulungisa i-image yayo ngaphandle kwelizwe. Na ngokubona kwami lokhu akusoze kusebenze ngoba siyazi ukuthi amazwe wonke abo-America balabameli kule eZimbabwe lapha bayazi ukuthi into ezenzakalayo lapha into siyazi ukuthi into ebangaphakathi kwe-America leZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabantu lokubulawa kwabantu ikakhulu ngamasosha lento esingathi into zama-human rights into ze-corruption. Ungazi kathesi sokutshintshile indlela abantu abakhulumisana ngayo sokule social media sokule imedia njalo iyakwazi ukucungulula into ngendlela ethi uhamba njani. Bekaze ukuthi bethi bezama ukuthi besondele duzane lohulumende kaTrump kodwa lokhu bekhubeka besenza izinto ngendlela ongamiswanga isimiso selizwe esingathi i-constitution. Akusoze kusebenze kudlalisa imali nje.
Kodwa ngokubona kwakho ibikhona yini inkampani elizweni eZimbabwe lapho abakade bengayiqatsha iyenze umsebenzi ofanayo na bezayibhadala imali engani iphansi?
Maningi kakhulu ama abantu lapha eZimbabwe abayenza le imisebenzi ezwa yikampani elemelikana le eqatshwe ngabantu be-nguhulumente. Imali leyo efakwayo kakhulu singafiki ekukhayeleni ukuthi bakhona yini abangawenza lowo msebenzi lapha ngoba into udlalisa imali nje ngoba bona ngokwabo bengenza ukuthi iZimbabwe ikhanye njengamazwe alandela imithetho ngokwenza into okufanele bezenze kona njengohulumende njengokuhlonipha imithetho lokuhlonipha abantu nje ngokungaviolate ama-human rights. Vela awula need ukuthi betshone beqhatsha abantu ukuthi besiyabakhulumela labo-president kwamanye amazwe ukuthi bebamukele njengohulumende ogcweleyo.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amazwe ayake eqatshe amankampani afana layo naleyi eqatshiweyo kubasebenzele. Ubona ungani eZimbabwe kuyini okungehluli?
Siyabona ukuthi amazwe nalawo ikakhulu lawa asetshenzelwa yikhampani nale namazwe angani singathi alobunzima ekuhlonipheni imithetho yabo le into singathi into ze-governance. Sikhuluma ngabo Nigeria, sikhuluma ngabo Mali, sikhuluma ngamazwe angani singaza ke sifisa ukuba njengawona lawa namazwe. Yebo kuyabasebenzela kodwa imali edlaliswayo ukwenza lowo msebenzi ningi kakhulu. Imali engancedisa abantu siyazi khathesi iZimbabwe ikhayelanele elidlala ikhayelanele lokuswelakala kwezinto zokuphila eze-health. Imali engasetshenziswa entweni ezinjalo. Yebo kuyabasebenzela but kodwa sikhangele ukuthi kusebenzela abantu abanjani. Yebo balayo bona laba amazwe bona laba abaqhatsha amakhampani anjalo balayo nale imali yokusebenzisa into ezinjalo. Kodwa thina okwakathesi asila mali sikhayelane lokuthi kulendlala enkulu kakhulu uhulumende kathesi becela imali engaye 253 million yokuthi abantu bethole ukudla bethole nenhlala kahle.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnumzana Gade, ngibonga labalaleli.
Hayi lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Kholwani Nyathi intatheli zindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa abesifazana. Sikhumbula ukuthi izolo bekulilanga lokunanza amalungelo abomama ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North Edale lephalamende. Uqala ngokusichasisela ngabesifazana kwezombusazwe.
Ezombusazwe mbona ngani siyazama njengabomama. Ungaze ukhangele ukuthi uZANU-PF sike saba lo mama ongu-vice president, uMduru. No manje so waphuma saba lo mama uOpa ongu national chairman kwamanye ama party uzathola ukuthi silokhuphe laye ongu president kanti waba ngu vice prime minister waba ngu vice president kathesi ongu president we party yakhe wonke khona ukuthengisa lo mama balezindi omama abazimiseleyo thina kwethu party zangu lo mama uOpa Mchinguri silama ministers kathesi e cabinet thina ngomunye wabo ungakhangela i-judiciary uzathola ukuthi kule 50-50 khona ngale ku-judiciary and omama abaningi kathesi balamabhizinisi abo bayazenzela amabhizinisi abo bayaphumelelisa i-economy ubusuthola ukuthi la kuma-parastatals kulamanye ama-parastatals ale 50-50 omama labo bayo so kumele ukuthi konke okuhlelukana sikuthathe sikufake sigceke sikufake ebandla ukuthi abantu bakubone bese sisithi ke kodwa okusilelayo nanku okunye okusilelayo esikubonayo ukuthi intuthuko yezizwe zonke le yesizwe ikakhulu ku-infrastructure sokumele ukuthi ibuye ezabelweni omama babe lamanzi eduze babe lamagetsi imigwaqo kube khona izimota zibe khona kulinywe kuthelezelwa konke lokho ngokunye okusasalelayo kodwa okuhle osokwenzakele asikuncomeni sikubuke singapho kube sihlala sikhuluma ngokungekhoyo kodwa
omama basemaphandleni ke labo lingathi impilo zabo sezingcono yini
kwezinye indawo sezingcono kakhulu kodwa kwezinye indawo lokho eziphansi kweyami constituency ngathi mina sengilama-councillors abangomama njalo khonoko kuyatshengisela ukuthi they are now decision makers kwezinye indawo omama balamabhizinisi abo lakhonapha balawo amabhizinisi abo mama asebewaqalisile balama-project athize abawenza ndawonye I think country wide omama abasenzi lokhana kwama-club aphelele emoyeni sebesethi bangababuthana ndawonye bachayelana izimali benze imisebenzi ekhanyayo khonapha emakhaya enkayi bakhona sebe lembuzi zabo lenkukhu zabo lezingadi abanye khathi sesikhuluma sokuyakhiwa i-training center egwelutshena u-chair wakhona esenta naleyo ngumama ukansela ka-47 nguye organize abantu nguye obayalisho ukuthi kuyakhiwa silenkalakatha ye-wall khathi sokumele ukuthi iphele ifaka amagetsi omama bazofundela ukuthunga khonapho konke lokho kwenziwa ngukhokeli babomama
leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana njalo emela inkayi North Edale lephalamende sixoxela ye ekhona le enkayi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapolisa avimba izihlobo labangane zika Itai Tsamara. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.